Soko izika disenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMpalakazi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulala abantu abalitshumi abagoqela intatheli zindaba yeZBC.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi.
Bayakhala abantu ngobandlululo olumemetheka kumabandla ezombangazwe.
Tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa.
Akaphume lamadale amtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nofuphi ukuwomelela.
Wobumba isithombe sikambuyane ehanda ukuthi akumelanga abantu besithothoze ngoba usasilolonga. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kunabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Ogoqela intatheli zindaba iZimbabwe Broadcasting Corporation, uNkosazana Judith Munyaka. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwababulewe ngumkhuhlane lo, iningi yalabo yizakhamizi zeHarare. Okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,617, asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala belo COVID-19, kwathi bafika phose inkulungwane ezisificamunwemunye, 8,844. Aphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abafika phose amakhulu amathathu, 291. Ukubhubha kwaminyaka sokwethuse intatheli zindaba kweleZimbabwe. Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, uthi kumele amakampani avikele intatheli zindaba kumkhuhlane weCOVID-19.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi. Esikubona kwamanje kathesi ukuthi intatheli zindaba eziningi ziba exposed ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithekwe kakhulu isikhathi esiningi.
Kubani kwenziweni kwezithi intatheli zindaba zingabanjwa umkhuhlane weCOVID-19? Siyabona phela labo babhubha.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongabaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe COVID-19. Ukubhubha lokhu okwenza intatheli zindaba into ezisa ubuhlungu kakhulu, njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba ngitshilo nje ukuthi intatheli zindaba yizo ezihamba indawo eningi kakhulu, hlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa zidinga indaba, singathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu. Njalo kumele kwenziwe okuningi, imfundiso nalokho kugqoka lokunye nje ongabavikela ama mask, ama face mask lama mask lawa amanye nje, lokunye nje ongabaphathisa ama overall akade bephiwa. Ngiyabona inhlanganiso zintatheli zindaba ezinye njengabo misa zike zapha intatheli zindaba okugqoka ukuthi bevikele kule umkhuhlane. Okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze kuqhutshekwe kuphiwa intatheli zindaba okugqoka khonokho lokunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.
Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, sixoxela ekobulawayo. Iphephandaba leSunday News libika ukuthi umnumzana Obed Mpofu obona ngenhlelo ezijeneyo kubandla lezanu-PF uhlolwe watholakala ele COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mpofu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa loba umnumzana Joseph Biden esethole ama-electoral votes eneleyo ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UTrump othi ufuna kuguqulwe impumelo yokhetho endaweni anqotshwe khona nguBiden utshele abalandeli bebandla lama-Republicans izolo eGeorgia ukuba ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Ubekhankasela abafisa ukungena ejalini le-Senate abamele ibandla lakhe abangekelana kukhetho lebandla lama-Democrats ngozibandlela. Waba nguthikile obhanqa kukhetho olwenziwa ngolwezi esabelweni uTrump ofukho khona uMnumzana Biden. Imithetho ndaba yalile endaweni eziningi ukuvumela uTrump ukuba akhuphule impumelelo yokhetho okungekho emthethweni. Olandela ezombangazwe ezimele yedwa, uMnumzana Busani Mbusontini uthi abakhetha umongameli kulandela ukuqhutshwa kokhetho sebezahlala phansi bevote ngemfanelo.
Mhlaka December 8 kuzabe kube le deadline okuthiwa yi-safe harbor ukuthi wonke ama-state kumele esubmithe ama-results ka-November 3rd. Lokhu kumele bekwenze kwenza ukuthi i-Congress ithi kumele 6 days before i-electoral college ihlangana kumele wonke ama-state efake ama-final results. So siyakwazi mhlaka December 14 i-electoral college izahlangana kuma-states abo bevote ukuthi bafuna ubani abe ngu-president. And then mhlaka December 23rd ama-results akhona laka a week later or a week and a few days i-electoral college azadeliverwa kuma-officials ukuthi hayi kuvotwe kwabanje. And then ngo January 3, 2021, i-new Congress izahlala. And then mhlaka 5 January siyawazi kuzaba le runoff eGeorgia. And then mhlaka January 6 i-Congress izahlangana ibe sikhangela amavoti e-electoral college ebese declare ukuthi owinile uba ngu-president mbani. And then about 2 weeks later, mhlaka 20 January, kuzaba le inauguration ukuthi ngubani ozaba ngu-president. Sikhangele ukuthi hopefully uBiden konke kuzohamba kuhle, sibone ukuthi kule nkinga.
UNkosazana Busani Masina ohlala emagwegwe kobulawayo uthi kusobala ukuba uTrump wanqotshwa kukhetho lukamongameli.
Akaphume la madale amtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nofuna ukuwomelela. Akaphume abantu bangathi hathi akuvume khona lokhu. UTrump kaphume noma lami ngendlela engasoze ngimvotele. Wadliwa ububi bakhe babonakala. Eqalisa nje ukungena azavotele kuqala kwaphana.
UMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi osekela uTrump uthi loba ezaphuma esikhundleni uTrump ufundise abantu ukuzilwela.
Mina bengumsekeli uba uTrump ngoba in the last 4 years, the past 4 years engikhokhela iMelika uba uTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele, ngoba wonke ama-leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje 2 decades, sithi nje 4 decades, inkokheli zeMelika beziyinkokheli ezibona i-Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidingiyo bona, kube indawo yokuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa uba kuTrump bekhuluma kuTrump ukuthi hayi singaziyenzela iyethi imbheda silale sodwa siphumelele.
UBiden osekhethe amanye amalunga edale le-cabinet yakhe labanye uselungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. Kulabanye abantu abathi ubandlululo lubhidliza amabandla ezombusazwe eZimbabwe okwenza kube nzima ukuthi amabandla aphikisayo enganelisi ukubamba ngamandla elibusayo ukuba likhukhule okuningi okwenzakala elizweni. Bathi kunzima ukunqabela ubandlululo eZimbabwe okulabantu abadabuka endaweni ezijiyeneyo abanemibono ejiyeneyo. Uze sizwe ukuba uhlupho lolu lungaphathwa njani, sixoxele uMnumzana Innocent Mdibali okubandlela Economic Freedom Fighters Zimbabwe noDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
I-tribalism ngeyinye problem esilayo within ama-opposition and then kube sokusuka le ndawo yokuthi siyaswela, siyayibona i-moral authority baba-Gibbs ishota kakhulu ku-opposition ukuthi nxa kuyukuthi thina ama lawyers awe opposition anjengebandla le MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiya representa amasela abe sebanjwe ngale kuzana PF. So immoral authority yakhona sisuka isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani immoral authority ukuthi sitshela abanye ukuthi bephume. Mina I think eZimbabwe yimi ngedwa uleader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke. So ku opposition kufuze singagijimisa izikhundla but sigijimse ukuthi singayenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono.
Lapha siyabona ke undibala ubambe enye into abantu abangayinanzeleli kakhulu kodwa engabi khona, ukhuluma nge-tribalism. Uthi tribalism sibulele silokuzwayo ama-opposition parties. Ngena khona po spot.
Yeah, ngibona ngani mina into ezifana nabo tribalism or racism njalo izinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe, ngoba phela amabandla ezombusazwe abelisa ukuthi abe yiwaswa azoqhuba ilizwe lisaphambili. Akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni njalo kumbe ngokuthi umuntu kuthiwa ngakuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana. Kubandla le MDC siyazi, le MDC Alliance kakhulu siyazi ukuthi lokho ke kungasilo dubo olukhulu kangako, loba sisazi ukuthi zikhona izingxaki ezike zaphuma koBulawayo kodwa bezenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana, ezifana nokuthi bekuhlupha ukuthi isikhathi esiningi ekuqamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-1 lo mkhokheli. Ukuthi sokuphendulwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga. Ngakho iy'ngatsha sebandla kulelo hlangothi bezingani kaziqondanga kuhle, kodwa izinto ezilungiswayo nxa abantu besala bephenduka besifuma labo babundibala ukuthi mhlawumbe labo bangabuye bandleni phela elikwanisayo ukuthi likhiphe izizane.
Sibuyele kubaba undibali size ukuthi pho kuyo phambili ndibali kumele kwenziweni.
Kula bantu babagibs abafuna ukusebenzisa kakhulu imathebelele and le Midlands as a battlefield to win i-power within iZANU-PF by even making izinto lezi ze-tribalism more pronounced. Even kuma-opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda. Kufuze i-leadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu, so kumele kube lento kuthiwa i-positive discrimination so as to balance so that i-party i-reflecta i-character yelizwe.
Babusibanda, so ke nxa ukuthi kungalungiswa konke lokho kulungiswa njani ba?
Uyabona ukuthi kuzani umntu ungabone buyile ubuye ukuthi azoplakhetha amandebela athi kuthiwa no wena ukhona mndebela uyapho kubizwa, and izani ikhetha the west amongst us. Iyakhetha bona aba abantu abangacabangiyo sokuthiwa abathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqhilwa nje everyday, kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu. Yilo dube mhlawumbe ubona ukuthi fanele silukhangele. Khangela ku-MDC Alliance abantu abakhethwayo abangafakwa ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani. Your national chairperson umndebeli, your vice president umndebeli, abantu abakhaliphileyo abafundileyo abangathi stand their own ground. Ngeke ukuthi kulo muntu ongastand ground lo Professor Wilson Ncube kumbe bakhuphe wonlungu kuthi okobuya stand ground lo Professor Wilson Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela.
UDkt Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. Bexoxa lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 67 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula izigidi lengxenye 1,531,000 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilishumi lanhlanu 15 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 281,000 sebabhubha. Weza masiko namhlanje wabaza isithombe sikambuya nehanda esivezwe ebulenjini bokuxhumana kusukana esanda kwedlula, uthi akumelanga abantu basichothoze ngoba uyasilungisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana David Mdatha oqhatshwe nguhulumende ukuba abumbe isithombe lesi esizafakwa eHarare njalo ungavezwanga ukuba sibiza imali enganani, uthi abantu kumele babekezele ngoba usasilolonga. Wethule amazwi la kulandela ukuchothozwa kwaso ngabantu abathi isithombe asibumbayo ngesentombazana esanda kuphuhla, hashi ugogo unehanda owaziwa emhlabeni wonke jikelele ngemifanekiso eyathathwa ngabamhlophe kudala ngama-1890s. Abazi ngosiko lwedlozi likanehanda elalisenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko ngabakubandla leZANU-PF bathi akwaziwa kahle ukuba wayeyisimo bani unehanda owathembisa abamhlophe ukuba amathambo akhe azavuka abahlamukele bangambulala. Umtasa uyasola kakhulu abantu abachothoza isithombe alokho esibumba okuthiwa okwamanje sesisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Snake Park.
Ubani owake wabona umbuya nehanda ngaphandle kokubona imifanekiso engaphume kuhle? Ukhona osowake wabona ugogo nehanda na? Ngitshilo ukuthi asikacedi ukulungisa isithombe sesimelele abasithumayo ukuba bavume kuqala ukuba silungise.
Umtasa uthi abantu abasola umsebenzi wakhe ebulenjini bokuxhumana ngabantu abangazange bavumelane laye kusukela kudala.
Okutshiwo ngabe social media yikho lokho abantu abafuna babekwazi. Ekuqaleni sisenza leso sithombe babe sisola besithi kungani sisenziwa ngesikhathi se-COVID-19.
Umtasa uthi umangaliswa ngabantu abathi mubi umsebenzi wesithombe awenzayo.
Mina ngiwumuntu okwazi umsebenzi osebenza emhlabeni wonke jikelele. Ngaphiwa umsebenzi indlu yobukhosi kwele Britain phansi kuka Prince Charles.
Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lendlu okudabuka khona unehanda ngenxa yokuthi abaningi abantu bathi badlelana naye. Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi unehanda uqakatheke kakhulu kumbali yeZimbabwe, ngakho ke kulungile ukuba kwenziwe isithombe sakhe.
Normally given the seriousness of the requirements of this statue which is long overdue, I would really have wasted my time to respond to those naysayers who see no good here.
Nxa sikhangelana ngokuqakatheka kwesithombe lesi okumele silungiswe kudala, bengisoze ngidlalise isikhathi ngiphendula abantu abangaboni okuhle ngelizwe labo. Ugogo nehanda ngumuntu oqakathekileyo kuleli embalini yethu. Akula lizwe eliphila ezikhathini ezinje lingela zigazayo.
Ingcwethi kwezamasiko umnumzana Phathisa Nyathi uthi akala lwazi kangako ngogogo unehanda esithi izithombe ziqakathekile ekulondolozweni amasiko.
Ikulondoloza amafa ethu, ukuqondana lakhona lokhu, ukulondoloza amafa ethu, ukulondoloza imbali yethu, ukwazi lapho esivela khona, ukuzazi ukuthi singobani, ukuze sazi lapho esikhona size siqonde lalapho esiya khona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana David Mavinyana inyanga elodumo othi izithombe ziyindlela yokukhumbula amaqhawe atshonayo.
So it's part of history ukuthi umuntu abone ukuthi hayi ubani wayemi kanje, babe lo mfanekiso wakhe.
Umholi obona ngokwenziwa kwemsebenzi kugatsha lukahulumende olulekha Government and Public Works umnumzana Philip Mukura utshele iphephandaba leHerald ukuba isithombe lesi kumele sibe sesiphelile mhlakana imfalakazi, kodwa akavezanga imali eyasetshenziswa ukwenza lomsebenzi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dylan Bhatila uthi uhulumende bekumele azwe imibono yakosiko lwesishoneni engakalungisi isithombe sikanehanda.
Okukhona ngombuya nehanda yikuthi imbali yakhe ayicace kahle ukuthi umbuya nehanda kwakungumuntu kumbe kwakulibizo ledlozi kumbe kwakulibizo lenyanga kumbe lesangoma kumbe njani. Akucace kahle, kuqakathekile ukuthi ngawo uhulumende engakwenzi lokho, uhlale phansi lengcwethi zamasiko esishoneni bahlala nabo phansi bachaze ukuthi kanti kwakuhamba njani ngalo umuntu kwakuthiwa ngumbuya nehanda.
Usakhulayo umnumzana Pride Mkhono uthi unehanda kasuye yedwa okumele ahlonitshwe eZimbabwe.
Ukufakwa kwesithombe sikambuya nehanda eHarare yinto esibona thina njengabo abasakhulayo kungento enhle. Siyavuma ukuthi kulezinto eziningi ezikhulumekayo ngalesi sithombe, kodwa ukusifaka kwakhona into eqakathekileyo sibini xa sikhangela ukulondolozwa kwe-history yethu
kodwa akumelanga kumele kumbiyane anda kuphela kumele sibone sika lobhengula sizaso sifakwa kobulawayo sibone sikabo umkwathi sifakwa ngale duze lempere ingwa lemathobo lapho babe sibenzela khona ngoba impi yomvukelo oqala ayiluywanga ngabumbiyalanda lo sekuru kagulu kodwa kodwa yaliwa ngumuntu wonke
kodwa omunye osakhula emnumzana tafazwa jikandiwa uthi isithombe kasiqhakathekanga nxa kukhangelwa induku ezibhekane leZimbabwe
kanti isithombe sakhona nyesana kokuqala sisincedani nxa sigayela umumo welizwe lokuthi sibhizi simatasatasa nge-COVID-19 ukuthi sizame ukuzinceda bona babhizi bayenza into zesithombe nyesana azifunakali izithombe lezi azifunakali zibili basifake ngesikhathi esingayisizo ayisizo vele isikhathi sakhona bafake ngazo isithombe thina vele asimazi lonehanda wakhona nalo
isithombe sikambuya nehanda sizafakwa eHarare ukuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashiyo loJulius Nyerere enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi lokhu yikuchitha isikhathi abantu bakwele Zimbabwe bebhekana nenhlupho eziningi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Lingale tshona njani mthwakazo mohle Zimbabwe mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nhlanhla Moyo owenhlanganiso ye.youth uNhlanhla uyingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane weHIV AIDS ebantwini abasakhulayo Nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo
nxa sesikhuluma ngale ndaba yokulisana ngegciwane leHIV and AIDS ubona ngani njengaliso siyasebenza gadalana na
hayi sesibambile kakhulu sibili nje njengelizwe okungani kuyancomeka yebo kukhona okuncane okusasilela lapha lalapha kodwa hayi sesiphathile singakhangela thina njengelizwe sikhangela ngemuva sibuya kusuku lanamhlanje parliament ine-act esithi thina yi-National AIDS Council Act iyazala esiyibiza njenge-National AIDS Council elizweni e-coordinator i-response ye-HIV and AIDS ilizwe lonke isebenzelana lama-partners aphandle kwelizwe lama-partners aphakathi kwelizwe ukuthi i-response icace ama-organization asebenza kuma-communities ahlukeneyo lawo a-contributor to the response of HIV
bakhona na abantu abasha abaningi abaphila ngegciwane lelo
bakhona silabantu abasha abazalwa belegciwane silabantu abasha abathola igciwane ngendlela ezijiyeneyo ezihlanganisela ubudlwangudlwangu ezihlanganisela nje amanye ama-behaviors angaphathekanga agcina esisebenzisebethola khona igciwane so ebantwini abasha lapha inkinga enkulu esila kakhulu yikuthi abantu abasha ngama low health seeking behaviors abaningi abakwazi i-status sabo yikho okwenza ukuthi bagcine sebethelela abanye abantu abathi igciwane sebesenza ama-risk sexual behaviors lawa agcine sesenza ukuthi bayenza igciwane lememetheke
ngosuku lwe-World AIDS Day sike saxoxa labantu abasijiyeneyo eningi labo siyabezwa bekhuthaza abantu abasakhulayo ukuthi bayekele ngalo mkhuba wokwenza ama-vuzu parties ubona ngani lokhu is it contributing na kudaba lolu lokuthi umkhuhlane igcikwane leselihlupha abantu abasakhulayo elizweni
kakhulu akusikho kodwa yebo okukontributayo kulokunye esingathi thina esingakubalela engaqalisa ngithi mina kule ndaba zomthetho lezi engathi esithi thina abayithi age of consent esingathi thina yiminyaka lapha umuntu omutsha angakhona ukuthi angene eclinic athole uncedo ngendaba ze HIV kumbe ngama-services thina esingathi ngawe sexual and reproductive health iku-16 osokusenza kube yi-limitation kakhulu for ababelow the age of 16 asebe-sexually active ukuthi bathole ukuthi ba-access indawo ezinjeyabo testing without parental consent kunzima ukuthi abantu abathi bacela ukuyatesta ebazalini nokuthi sebe-sexually active ngesiko lethu ngenxa yokuthi vele njengomuntu omusha angikhangelelwanga mina ukuthi ngibe injani ngibe sengiqalisile ukwenza cansi
hayi isilukandaba sithanda ukubonga uNhlanhla Moyo ngokungena kuhlelo isikhathi yisesesidliwe ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili 8-9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 olibalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe thwakaza muhle zim mpapo mshe. So shanga na ngolwesi bili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulolu hlelo.
Uziphatheleni lamhlanje?
Namhla ngifuna ukubala kuLuka chapter 17 verse 11 kusiya phansi. Kwathi esahamba esiya eJerusalem, wadabuka phakathi kweSamaria leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalithumi abalobulephero. Abemakhatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu sihawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani liyeziveza kubapriest. Kwathi besahamba, bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga, wayengumSamaria. Ngakho siyananzelela kulolu daba ukuthi kulamadoda alithumi aye elomkhuhlane wobulephero. Lo mkhuhlane wobulephero nxa uphezu komuntu, umuntu ayeshaxotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo. Njalo ke akulamuntu owayesondela duzane laye okuthi nxa umuntu elobulephero izandla zakhe zaziqamuka, izitho zomzimba zihlephuka. Ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni lopo babehamba becela ukudla bedinga ukudla. Ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu. Kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi, hambani liyezitshengisa kubapristi. Bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela. Yikho siyananzelela ukuthi omunye wabuthe sekubona ukuthi usesiliswe nguJesu waphenduka wafika wabonga. Namhlanje ngifuna ukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga? Uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo uphenduke uye kibuye ukuthi ngiyabonga ngendlela owangisiza ngayo? Ngiyajabula enxa ngihlangana lamatitshala ababemfundise primary kumbe secondary school. Ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo teacher, ngabe kanzange ngifike. Babelesineke, babe bekunakekela, bekufundisa, bekuqondisa. Uyakuthathe na isikhathi sokuthi udinge lo teacher wakho owakudala, umdinge umbone. Kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni, umuntu wakufundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo. Abantu abaningi ababi lesikhathi sokuphenduka lokuyabonga lowo muntu. Abanye abantu abaqakathekileyo okumele siwacabanga lesikhathi ngabazali bethu. Kulaba abalokhu belabazali abasaphila, uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo? Engxenye abanye omama wayekhula ethengisa amatamatisi, umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo. So angiwathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama ukuthi ngibonge kakhulu ngendlela owandubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami ngikhona? Kuyadingakala ukuthi sibonge abazali bethu. Kulabane njalo abazintandane, omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho, wakuncedisa ngempilo, uyaphenduka na uzombonga? Bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi utshona ucela ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu ngicela lokhu, uNkulunkulu ngicela lokhu, ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga. Akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona. Akutholi isikhathi sokumdumisa, umbonge ngephimbo lakho, umbonge ngayo yonke into, ukuba uNkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila, ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe kwaze kwaba lapha.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba sibongile, siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasifindisayo, uyinkosi esinika yonke into esiyicelayo kuwe. Sesibongile uNkulunkulu umusa wakho, sesibongile ukuba kungawusuwa asithandayo ngaba sobantu. Siyabonga ngegama likaJesu, amen.
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abalitshumi eZimbabwe, okugoqela intatheli zindaba yeZBC. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olubalisayo nguJeff Stube.